Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 9 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Abaphathi intambo bamanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo.
Abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababasema-airport ngoba nxa umuntu evela e-Europe kumbe evele e-Asia esehla o-OR Tambo International kumbe sehle Robert Mugabe International yikho sibesabela khona.
Ngesikhathi amazwe omhlaba abenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana, amanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu bele micimbi eqoqiweyo inyanga yonale ize iyephela.
Angithi kube UN Security liyana i-Council ama-resolution zawo ayezingokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abanelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba kuthi lakhonokho ama-SDGs.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abaphathi ntambo bomanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo. Igcikwane leli elaqhamuka eChina selisabalele emazweni amaningi labulala inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu abantu 3500 lahlasela abedlula inkulungwane ezilikhulu 106,000. Uhulumende weSouth Africa uthi sokulabathathu elizweni lakhe asebehlaselwe yileli gcikwane. Amanye amazwe aselalo abalisa ele-United Kingdom, United States of America, Italy, Australia, Nigeria, Morocco, Egypt, Algeria, leSenegal. Uhulumende weZimbabwe uthi akulamuntu osefikakale elalo elizweni lakhe. Lanxa kulabambalwa abake bacatshangelwa ukuthi libahlaseli, asebehloliwe njalo batholakala bemsulwa. Uthi owesifazana ofike elizweni evela eChina ngenyanga edluleyo, wachone engakafiki esibhedlela seWilkins lapho kuhlolwa khona leli gcikwane utholakale engelalo. Omunye njalo obevela eThailand usahlolisiswa ukuthi engabe elalo na esibhedlela esifanayo. Sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ngalolu daba.
Sihlalele evalweni nesizathu sokuthi siyakwazi ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe lezihlala eSouth Africa ziyahamba kwele China ziyadinga impahla ezibuya zizozithengisa, ziyahamba emazweni ase-Asia lapho ebambe khona, njalo ziyahamba emazweni ase-Europe lapho okulekwe egcikwane le-coronavirus. So yikho-ke sesihlalele evalweni ukuthi lingabuya futhi lingene kakhulu ngapha eSouth Africa bese kuba nomthelelo eZimbabwe ngoba ngithe ngigcina ukukhangela namuhla kungani kunabantu abathathu okuthiwa sebelalo lelo gcikwane. Ubaba lo owayebuye e-Italy lonkosikazi bahlala eDurban. Labantu abaningi izalwane zaseZimbabwe eseDurban, abanye futhi babehamba besiyazivakatshela laphana olwandle.
Kulabo abaya kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi kuyahlolwa emngceleni laphana eBeitbridge ukwenzela ukuthi oficakala elo hlupho uyasiwa endaweni ezifaneleyo. Ubona ingani lokhu kungenqabela yini ukumemetheka?
Imizamo yonke siyayikhuthaza ukuthi ibe khona, kodwa-ke asikabi labo abantu abasuka ngapha eSouth Africa bese Zimbabwe okungathiwa kuyethusa ukuthi bengaba lalelo igcikwane. Ingathi mina abantu abahamba kakhulu eborder ye-Beitbridge, abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababasema-airport ngoba nqa umuntu evela e-Europe kumbe evela e-Asia esehla o-OR Tambo International kumbe sehle Robert Mugabe International yikho sibe savela khona ukuthi igcikwane lingaba khona kodwa imizamo yonke enziwa ngokulimene ukuthi kube lendlela okukhanyelwa ngakhona ukuthi abantu abangenayo elizweni loba bengena ngeborder bed loba yiphi border labantu futhi abasuka abaphumayo kuyenza ukuthi kwakhe ithemba lokuthi kukhona okwenziwayo kodwa singazange sikuhlaziyo kumbe sikucubungule kuhle ukuthi indawo lezi laba bangani basuspectwa ukuthi bengabe labo igcikwane izindawo ezindani lapho abahlala khona ukuthi kambe uhulumeni waseZimbabwe uhulumeni wakithi ungabe ulakho ukuthi abantu laba ibagcine kuhle njalo futhi nqabe khona abacatshangelwayo baphephe bengatheleli abanye leli gcikwane yikho singelalwazi lawo.
Ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi yazise abantu ngaleli gcikwane njalo yenqabele ukumemetheka kwalo?
Ukhanya uhulumeni weSouth Africa usebenza kakhulu ukuthi azise abantu ngoba kukhanya izikhathi eziningi kumbe 30 minutes kumbe hour kuba khona ama-reports abakhona ukuthi uhulumeni wenza. Siyambona umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Mkhize elokhu ekhulumisana lomhlaba esazisa umhlaba ukuthi kwele South Africa kuhamba njani. Siyakwazi futhi ukuthi zikhona izalwane zeSouth Africa ezikhona leChina owakuthiwa indiza yabo kumele ibuye bafike ngapha bese behlaliswa okwamasonto amathathu endaweni lapho esihlakeleyo lapho abazagcinwa khona. Sekuzwileyo ngaye umphathi ntambo yokuthi labo bantu kakusho ukuthi balalo igcikwane kodwa babe funti babakhangele okuseduzane. Esingakuzwa kuhle kumbe ukuthi kimi kakufikanga kumbe kithi ngapha kakufikanga ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingabe ziwele China zona kule ndlela bani enziwayo ukuthi nxa kungenzeka zibuye ekhaya zibuya njani njalo futhi ukuthi nxa zifika nazo zihlaliswe endaweni lapho ziqale zihlolwe khona ukuthi kazilalo leli gcikwane zingavunyelwa ukuthi ziye emakhaya azo.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sixoxelaye ekhona le kwele South Africa. Ngesikhathi amazwe omhlaba ebenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana International Women's Day izolo, amanye amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu belemcimbi eqoqiweyo kuyona le inyanga. Umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT unkosikazi Dorothy Bebe uthi abesifazana kufanele behlonitshwe ngaso sonke isikhathi hatshi ngelanga elilodwa nje.
Hayi, thina njenge-MDCT usuku lwabomama lolu silinanze sibili ngebanga eliphezulu ngoba sibafundise kakhulu nokuthi lwasukela njani ngaphi. Okokuthi njengoba nje khathesi sikhuluma kunje, angithi kule UN Security liyana i-Council ema-resolutions awo ayezinokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abayenelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba futhi lawo lakhonokho ama-SDGs omama babonakala ukuthi labo ngabantu abananzwayo. Njengoba omama yibo omama abayenza abantu abakhona emhlabeni, silama-president, silama-doctors, silama-teachers, silabantu abanjengami so abakhuluma bengaphandle kwelizwe khonale esizigqada ngabo kodwa bonke laba bantu basuka esizweni sikamama. Okokuthi lakuthi nxa ngabe sibili kuthiwa wona ama-president awelizwe ayakunanza lokhu kuba sibiliyeni u-8 low ahlabe yi-holiday. Wonke abantu bathome be-celebrate-a ukuzalwa kwabo ngabonina bekukhulisha ngoba umama ngunye osiza lo mntwana phansi esesisini layo engakwazi ukuthi ngumntwana kumbe kuyini kodwa azabe kwazi ukuthi ngumntwana esembelethile khona esaziya ukuthi hayi ngibe kungumntwana sibili echithekelwe ligazi eliningi ehambe phakathi kobuhlungu obuningi ngesikhathi eziphisa.
Lapho lifundisa abesifazana lokhu umbiko wenu beliwuqondise kubani?
Umbiko wethu besiwuqondise kubaphathi belizwe, yilaba abanye mama abasezikhundleni eziphezulu ukuthi labo besicela ukuthi basize njengoba bona beyiba abalokuza abagunda ama-shoulders abo njengoba abaphathi belizwe abaningi babo uyakwazi ukuthi ngabantu abangamadoda so into ethina esiyifilayo njengabomama bona be-dlcv izimbabwe i-80% yabomama bakuma-informal area omama bashona behlezi elangeni bethengisa bengaphansi kwamaplastiki bemetha lizulu bezama ukuthi iimili zabo bakhulise iimili zabo abantwana baye esikolo but izinto zonke zona lezi akunamuntu ezinanzayo ukuthi fili umama usebenza kanjani esuka lapho umama uya ngekhaya esuka ngekhaya kumele abone ukuthi ngekhaya kuyadliwa kuyembathiwe ekuseni abantwana bayavuka bayageza lasili sakhe yena ukwabo ukuthi ayinhloko yomuntu kumele ambone ukuthi esemsebenzini udlile yini loba esengekhaya njengoba bemsebenzini ngasese kukuyini okungavuka kudliwa nguye phasa lalo egokini eqonda indawo yona
lo nkosikazi Dorothy Bebe umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo uhulumende uthi sokungumthetho ukuthi bonke abantwana baye esikolo se-early childhood development bengakayi kwisifundo sokuqala ugrade 1 njalo befunde baze bayifika kuform 4 abazali abazayekela ukwenza lokhu bazafayindiswa amadola azinkulungwane ezine lamakhulu ayisitshiyagalombili $4,800 kumbe bevalelwe entolongweni okweminyaka emibili umthetho lo uthi kufanele uhulumende anikeze abantwana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini ama-sanitary wear asetshenziswa ngamantombazana njalo la mantombazana la engaxotshwa isikolo nxa ekhulelwe iphephandaba leli chronicle lithi ikliniki esanda ukwakhiwa elupane ichongokwe isiqalisile ukusebenza umnumzana Christopher Chuma uchief executive officer welupane district council utshele iphephandaba leli ukuthi sokulabongi kuleyo kliniki yona engeyesibili enkulu kulesi sigaba kukanti usalungiswa impahla zokwakha eyodongamuzi okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Maba uyeye ma. Ngikhuluma nje elupane Plumtree, Cholocho, Gwanda, Bedbridge, Victoria Falls, ngwahamba emofisini kusebenza abantu beshoneni, thina abantu besindebeleni asela umhlaba. Msakazi, ngicula le ngoma, ngicula ngendlela ebuhlungu, ongajabula. Silane South Africa, asikho ngenjabulo, silapha ngokuhlukunyezwa.
Ngiyalibingelela lonke, bingelela imuli yakokhuphe yonke, bingelele nenkosikazi lami, lakongwenya, labantu abami. Abase homestead bonke ngiyababingelela mbingelele lomlawuzi Thembo wathe sulalela Studio 7 lobabusa Janke walalela Studio 7 ngiyababingelela lobabusa Busane ngithi hayi ngiyeza mdala Sabusane don't worry ungakhali mdala wami ngiyakubingelela hayi asibekezeleni izaba right Zimbabwe nase Habron kwele Botswana
bonani sanibonani eyi hayi bantu bakastudio 7 i-corona leyi hayi izasenzela okukhulu thina vele sivele sipheli
sanibonani kustudio 7 siyambingelela bonke odumeleni inkomo nabosithandekile emhlanga siyajabula ukuthi manje nisinikeza umsakazo owazi ukuthi uveze yonke into e-wrong ne-right eyenziwa i-ZANU-PF futhi manje siyajabula kakhulu ngoba eyasekhaya i-ZBC i-TV yezano kuphela yayiveza izinto zabanye abantu khulunywa ngezano nomlangako nabantu bayo siyacela ukuthi manje sicela ukuthi abantu bakithi abase South Africa nakwamanye amazwe bazame ukuthi next time akuthi kuyavotwa sizameni ngobuningi siphumeni siyovota sikhipheni lo hulumente wencindezelo abantu bahlukumezekile sizameni sonke siphumeni ukuthi ningoba vele bayarobha noma bengarobha kodwa sibe namanumbers ngo-2023. Siyanxusa ukuthi hayi asambeni siyovota. Futhi okunye iZANU-PF yeke ukusebenzisa umakhuphe ukuthi izothola amavoti ngaye. Same thing abayenza ku-Jonathan Moyo. Wathi uyavula iqembu lakhe uzimele yedwa etsholotho, abantu bagijima bamvotede, hayi umuntu wakithi lona. Athi amavoti lana ehambisa kuZANU. Kwenze kahle kakhulu uDonald Trump wathi yena hayi no ama-sanctions awangeze. Mina ngifisa ukuthi ngabe babhanwa bengayi nje kunoma yiliphi izwe. Ngabe uyangezelela futhi lama-sanctions. UJoseph Chuma uthi yena ye wathwathi ama-sanctions arongo. Uthi yena uyajabula ukubona ama-sotsha ebhizi etshone namaphoyisa bebhula abantu bengenzanga lutho. Kunjena nje ama-opposition awavunyelwa ukwenza imihlangano yawo. Amaphoyisa aqashelwe ukuprotect umphakathi. Aqashelwe ukuprotecta mina nawe. eSouth Africa amaphoyisa ngawomuntu wonke. Iphoyisa lingashaya umuntu kabuhlungu liyabotshwa. EZimbabwe angeke lize libotshwe iphoyisa ukuthi anikeziwe igunya lokuthi nobaba bashaya abantu. So that's why benikezwa ama-sanction. Another enye into futhi umthethosisekelo abawulandeli.
Mina nguPhilani Mlevu, umlandeli omkhulu weStudio 7. Uhlelo lumnandi. Ma ubheka isizwe seSouth Africa eMzansi, abantu ngabheka abantu abalamaculo kakhulu ngamaZulu. Now ngomdabu kwethu nasidabukaphi kathi singamaZulu nathi angithi. Now banakho ukuthi ba-accesse ama-instruments, ba-accesse ama-sponsor. Thina ngapha siyakwehluleka kunoko. Kanti wayesingaphakami bakithi isizwe sakithi nathi siphakamisane. Nje talent igcwele kwamthwakazi nokwazi lokho. Sinye sesizwe emhlabeni wonke jikelele siqhakazile kakhulu. Ngiyabonga msakazi omuhle, uNkulunkulu akwenzele kahle.
Lona nguPhilani Mfoka Mlevu. Concern yami naye lapha uthi ngizwa bethi babophile uMayor waseFalls, eVic Falls, uDlamini. Angivumelani nakho kunokho ukuthi bambophe kuright. Angigqugquzela umkhonyovu kodwa-ke bona kunini belokhuza abantu laba betshontsha besidla into zikahulumeni bengavunyezwa. Kodwa namhlanje ngenxa yokuthi lowo ngumuntu we-MDC, that's why bembopha. Namhlanje umkhonyovu uyaqala. Namhlanje izwe linje libheda linje linganalutho libolile linje akusitshontshe babekwenza kunoko bona.
Mthanda ubana ngithi mina lokhani okhulunywa ngaiZANU PF besenza amahlaya okuthi ama-Americans basiphe ama-sanctions ngenxa yokuthi bathathelwa umhlabathi akusebenzi konke lokhana. Yizama nje zokuzama ukuthi bavale ubunke ababenzileyo. Mina ngishayela uTrump izandla nama-Americans ukuthi na bayenze kahle ukuthi banikeze izwe leZimbabwe ama-sanctions ukuze abathungameleli bethu bakubone ukubana into abayenzayo ayikho kahle. And bona abathungameleli sibakhethanga thina abantu, cha bazifakile bona nje njengeZANU ngoba bahlala besifaka vele yabona. Abantu behlupheka kangaka elizinto leli laseZimbabwe, angazi-ke ukuthi kuzophetha kanjani. Kodwa-ke kumele bafunde bona abantu bakubone, bayeke ubunke, bayeke uziphakamisa ngento ezingekho, bona behlupheka kanjani beZimbabwe.
Lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi eni. Eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele, lapho esande ukulive streama khona. Namhlanje ke asilive streami ngoba imitshina yethu ayivumi, kodwa lesilokhu sisazama ukuthi si live stream. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inani labantu ababulewe ligcikwane le-coronavirus e-Italy lifike kumakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lasithupha, i-366. Okulinani elilandela eleChina ngobuningi lapho igcikwane leli elaqhamuka khona. Ngalokho, ele-Italy selivale esinye isigaba salo ise-Northern Part, lapho kule ndawo ezibizwa ngokuthi Lombardy, le-Milan, le-Veneto. Njalo ukuhamba-hamba mahlayana kulezi izigaba kusavunyelwa kuze kuyefika inyanga ezayo. Kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus, ele China selivimbe ukuthenga lokuthengiselana inyamazana zendle kanye lokuzidla njalo amanye amazwe asekhuthazwe ukuthi athathe inyathelo elifanayo lanxa kungakazakali ukuthi igcikwane leli labangelwa kuyini kucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokuphathwa kwenyama yenyamazana zasendle eluhlaza eminyakeni edluleyo sokwaqhamuka umvimbano wengulube lenyoni iswine flu le-avian influenza kwele-China ngenxa yenyama leyi osanda ukukhethwa ukuba ngumongameli we-Afghanistan umnumzana Ashraf Ghani nobencintisana laye umnumzana Abdullah Abdullah balungiselela ukuzifungisa kulesi isikhundla emicimbini ehlukeneyo lamuhla ngoba ilola lo esithi nguye owanqoba kukhetho inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe eye-Afghan Election Commission ithe umnumzana Ghani nguye owanqobayo kodwa umnumzana Abdullah uyakwala lokhu njalo uthe laye uzabumba owakhe uhulumente kweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya ukuthi kambe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ziyaphatheka na kwezombusazwe kulawo mazwe ezihlala kuwo abalelungelo lokuvota bayavota na kumbe bazizwa bengayisibo balawo mazwe sixoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba
AmaZimbabwe into omele ukuthi uyinanzelele yile AmaZimbabwe angaphandle kwelizwe kulamaZimbabwe abantu abavele bebethanda ezombusazwe bakhona siyababona hambe eAmerica hambe eCanada woZengland bangamakhansila you know abanye sibeke bazama lokuba ngama MPs khona phe eUK silabo baningi so izizalwane zeZimbabwe zingaphandle ziyangena sibili zikhona umhlelo zombusazwe zone zezikhona and kusobala ukuthi bonke abantu lapha abahleli khona ngokuhlala kwabo ngabantu abaparticipateayo sibili kupolitics so ungakhangela eCanada angithi sike sabona ngomunye umnyaka kukhethwe uMacharles esengukansila England khonapha bakhona silabo mbhena you know bakhona abanye abehlulekileyo ukungena oJigwada khonapha and so on and so forth kodwa ngabantu esilabo baMazimbabwe simply they are participating bakhona ku-politics
sisabona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe zilandela okwakusenzakala khona ngapho ngohlelo lweBrexit singathi ke ngapha ngokhetho lweMelika baningi abalulandelayo
hayi baningi sibili izizalwane zeZimbabwe uyasifica indawana zonke nje bakhona and indaba yeBrexit nale kade beyilandela sibili kabanzi bayalandela inhlelo zonke ezenzakalayo kungaba seAmerica kube seCanada kube kumainland Europe khonapha uyafica amaZimbabweans siyalandela kakhulu
kambe lokhu kungabe kusitsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe sezixexebuka kakhulu kokwenzakala elizweni labo
angikholi ukuthi kuxexebuka kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi bonke bona babantu abafica bebekhona kwezombangazo obeparticipator betshengisela ukuthakazelela ukungena kuzo indaba zombusazo zonezi ngabantu abavele lekhaya bayakwenza khonokho bakwenza belapha balama-political party abehlukeneyo ama-political party akhona asekhaya so ngabantu abalama-political parties abo lapha abawasekelayo e-Europe khonapha kumbe lapha abahleli khona kodwa lekhaya kukhona abakwenzayo
lo ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxela eseBhilithani ngesizwe umculo weqembu unobuntu elabesifazana abazithi ngobabes bembobe ngoba begxile kulomculo basanda ukuthola imendulo emkhosini weNama Awards ePersonality of the Year yamukelwe ngabanye phela ngoba bona besabhodabhoda lamazwe beqhuba umsebenzi lapho sikhuluma ngamalunga leli qembu abalisa uJoylin Sibanda, Thandeka Moyo, Heather Dube, Zanele Uza Manenga, loDuduzile Sibanda. Sake saxoxa labo konalo umsakazo. Asizweni ke umculo wabo othi inganekwane.
Kolobecha, kolobecha, kolobecha,
butala butala,
kolobecha,
zisapu,
kolobecha,
izinana,
kolobecha,
zonke zumsha,
kolobecha,
butala butala,
kolobecha,
kutawa butala,
kolobecha,
izidalwa
kolobecha,
zonke la,
kolobecha.
Kolobecha,
sithi inganekwane. Sikhuluma ke ngoJoylin Sibanda, uThandeka Moyo, uHeather Dube, uZanele Uza Manenga, loDuduzile Sibanda, bona abasanda ukuwina i-Personality of the Year kunama awards. Siluqeba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Sikhumbula ukuthi abaphathinta bomanyano weSADC bathi gwaqa namuhla eTanzania becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni akumhlubulo weSADC. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.